So we see card is in Dabago VOA in the Bele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Welamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 11 kuMfumfu 2024 ngoCape Stobe. Endabeni zethu lamhlanje, amasela ahlome aphelela athathela induna uMarufi imota asanda kuyiphiwa nguhulumende lemali edlula 3,000 rand.
Ngumbono wami kakufikanga lapho kumele kufike khona kuphathise kakufikanga. Uzathola ukuthi kuzabe sekusenza ukuthi ukhansela isikhathi esiningi angaziniki ithuba lokuba nezakhamizi ancedise.
Uhulumende wengeza ama-allowances amakhansela omeya labanye.
Abantu abaningi ikakhulu basebenzisa amalembu iyakhoza ikhensa lokusubuka nje amanye nje abe phuma nje ikhala.
Unanzwa usuku lwamantombazane abeZimbabwe besithi bahlupheka okumangalisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amasela ahlome aphelela athathela induna uMarupi eGwanda South imota asanda kuyiphiwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Amasela la agqekeze emzini wakhe emadabukakusa namuhla amthathele njalo umakhalekhukhwini ababili le mali edlula inkulungwane ezintathu zamarand 3,200 rands, ambophe njalo imbila zikakonde engakabaleki ngemota yakhe. Izihlobo zithi ititibele induna engalinyazwanga ngabantu laba. Amapolisa athi aselihlolisisa udaba lolu. Kolunye njalo udaba, amapolisa aseveze amagama abantu abayisithupha abacatshangelwa ukuba bahluthuna imali ye-Ecobank kobulawayo ezigidi ezine zamadola eMelika, $4 million. Amapolisa ethule amagama abantu laba enkundleni yokuxhumana ye-X esithi asibambisana lamanye amazwe ukuze bedinge amasela la. Abacatshangelwa ukuba badala icala leli ngu-Elijah Bombonu, owaziwa ngegama lokusoma elithi Mupostori, uDavid Savage, Israel Zulu, Kutakwashe Mudzingwa ozithi ngu-Umbro, Takafa Bombonu, owaziwa njalo ngegama elithi Nison Mahembe, Paul Chinake loBrian Murape. Amapolisa anakanela ukuba abantu laba babalekela kwele South Africa besanda kuhluthuna imali ye-Ecobank. Uhulumende useyengeze ama-allowances amakansela amameya labakhokhela amakomiti amakansili labanye. Uhulumende uthi ama-allowances abomeya akhuphekwe kusuka kumachumi phose amahlanu amadola emelika 47 US dollars, afika phose ikhulu lamadola 90 US dollars ngenyanga. Amakansila asezathola amachumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola emelika 75 US dollars ngenyanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu, yena labanye bakhe abazathola amachumi edlula kancane ayisitshiyangalombili zamadola emelika 82 US dollars ngenyanga.
Izakhamizi lezi zithi zaqina ukuthola ukudla okuholiswa nguhulumende ngonkwenkwezi lonyaka loba kusaziwa ukuba kunendlala enkulu ebangelwe yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino.
Umsebenzi lo wama-councillors kuncedisa isigaba, kuncedisa izakhamizi, kodwa ngokunjalo futhi akumelanga ukuthi nxa usenza lowo msebenzi ugcine usebenzisa ama-resources okumele aphilise abantwana. Kumele ukuthi i-allowance abakunika yona anxa ungasomsebenzi irikhuphe ama-expenses akho wasebenzisileyo. Singabi yikuthi sithathe imali yabantwana sisebenzisa ekuthini uncede umphakathi into uncede ezakhamizi. Kho kumele kube lo mahluko khona.
Ungathi kodwa liyakuthakazelela kumbe kungani nje kulokuqhweba phakathi?
Ngumbono wami kakufikanga lapho umele kufike khona kuphathise kakufika uzathola ukuthi kuzabe sokusenza ukuthi ukhansela isikhathi esiningi angaziniki ithuba lokuba nezakhamizi ancedise uzawuzesasebenza ukuthi athole imali njalo kulalaba abanye ababehamba ngezimota zabo uzathola ukuthi ifinyele abayisebenzisayo ngenyanga sisebenzisa ama-wads abo kawuhambelani leyalawensi nale
asithi ngaba linike okuzwakalayo nje belingathi kungene emalini kwezithi umuntu asale ngani uyakhudumala kancane
umbono wami mina ukuze kweneliseke ikakhulu mina ngihamba ngemota engisebenzisayo ngikwanisisiweli yonke ngenelise nje lokufona lokwenza lokhu nalokho i-$300 ngibona engani kungenela ezi-allowance yama-councillors ngibona engani i-300 ibingaphosibambeke kangani ngoba nanko phela ungananzelela ama-members of parliament baba le-loan yokuthenga izimota baphinde njalo babe loan yokuthenga izindlu khangeleke ama-ministers nabo bale loan yezimota leyizindlu and so forth so ama-councillors yiyo nje akhangeka nakhangelelwa phansi
lo ngumnumzana Edwin Ndlovu umsekeli kameya wakobulawayo esixoxelayo ecingweni ekobulawayo ezinye izakhamizi zesigabeni zenduna uGampus Dolwe wesihlanu eTsholotsho lezinye indawo zithi seziphila ngokunatha itiye kuphela ngenxa yokuswelakala kokudla abanye babo kabanelisi khona ukunatha itiye njalo kwabatholi ukudla okholiswa ngurhulumente kubika u-Anastasia Ndlovu
izakhamizi lezi zithi zaqina ukuthola ukudla okuholiswa ngurhulumende ngonkwenkwezi lonyaka loba kusaziwa ukuba kunendlala enkulu ebangelwe yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino abanye babo bathi balensuku ezinhlanu bephila ngokunatha itiye ngoba akulakudla okuholiswa ngurhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo unkosikazi Georgina Moyo ngomunye wababhekane lendlala le esigabeni sikaGampu
hayi lapho kuyafiwa sisenje siyahluva imizimba ngendaba yokungadli sesile khwashi amanzi lawo kawakho ngoba le nkomo ziyacuba kazinathi asisela nkomo sitshayo ngezandla ngingaka ngisalukazinde 82 years ngitshaya ngezandla
esinye isakhamuzi esihlala endaweni le unkosikazi Geli sithole uthi uyalamba umdeni wakhe
yokho kuyafiwa 3-5 days yathi
unkosikazi Doris Macele ohlala esigabeni senduna ungqoya laye ukhala ngokuswela ukudla
kuyahlupha ngoba kunjelele ukuze le mali mdakamama imali kayibonwa nabantwana bafa baphela ekhaya sihlala siyi-7 bathi bona bazanika 3
kulabanye njalo abathi bayakuthola ukudla okuholiswa ngurhulumende kodwa akweneli imuli zabo unkosikazi Ruth Chabangu ohlala enemane uthi kunzima lonyaka ngoba abantu babalakudla ngenxa yesomiso esesabekayo
hayi ndlala siza kufa thina izalo kazoba ngicamba umnyaka unalo omkhulu kangaka athi izakathi yafa asiboni lutho bathi lizayathi kukhuhla
Induna zisanda kunikwa umumbu lokunye ngurhulumende phansi kohlelo lwesiphala senkosi induna u-Ashil Gampu sithole 4 uthi urhulumende kumele engeze ukudla lokhu ngoba baningi kakhulu abantu ababhekane lendlala lonyaka umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuba akulamuntu eZimbabwe ozabulawa yindlala lonyaka eleZimbabwe lidinga imali edlula kancane amabhiliyoni amathathu amadola emelika i-$3.3 billion eyokuthengela abalambayo ukudla inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela e-World Food Program lezinye zithi zizama ngamandla wonke ukuba ziphandele abantu abalambayo eZimbabwe ngimele iStudio 7 ngiseTsholotsho ngingu-Anastasia Ndlovu
Le
ninjani balaleli bomsakazo we Studio 7 sifisa ukulivikela ukuba sasile WhatsApp channel e VOA Ndebele ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho ama videos imifanekiso lokunye ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups e VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kunanza usuku lwamantombazana ele International Day of the Girl Child abeZimbabwe bekhala ngokuhlupheka. Uloktoba Dlamini usathulela lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Amazwe emhlabeni wonke jikelele ananze usuku lolu namuhla inhlanganiso ye United Nations Children's Fund kumbe UNICEF isithi amazwe amaningi ephula ilungelo lamantombazane. UNICEF ethule umbiko lo ekhasini layo ku-internet ithi amazwe amaningi kawananzi amalungelo amantombazane, ithi abaningi bendiswa bebancane njalo bazithwala mahlayana ngenxa yokubanjwa ngamandla ngabesilisa. UNICEF phinde yathi phakathi kwamantombazane amane eyodwa iyadlwengulwa kumbe yendiswe ngenkani. Ithi okukhathazayo njalo yikuthi banengi ababanjwa igcikwane le-HIV emhlabeni wonke jikelele. Ithi ezimfundweni lakho kuyasilela kumbe kulabanye abafuba ngenxa yokuswela ukudla okwakha imizimba. Sixoxe ngezinye inhlupho ezibhekane lamantombazane lonkosikazi noma Gugutshili ohlala eVictoria Falls othi inengi labo lithwele zima uma lisesikhathini.
Abantu abaningi ikakhulu basebenzisa amalembu iyakhoza ikhensa nokusubuka nje amanye nje abe phuma nje ikhala kune sithola sisubuka siphuma nje kungama-rashi-rashi okungaqedakaliyo phansi ngahle.
Abasebenza kunhlanganiso yezinceda amantombazane bathi adubeka amantombazane ikakhulu abasemaphandleni. Umnumzana Trimondolo okunhlanganiso yePathways Women Empowerment and Girl Child Support Network uthi abanye babo kabafundi ngemfanelo.
Abantwana bamankazana during menstruation cycle abanye they stop going to school. Then kulama early child marriages. So njengenhlanganiso masihamba senza imfundiso yethu siyazama ukukhuthaza abantwana kakhulu especially masibafundisa nge-adolescent sexuality and reproductive health kuthi isikolo siqakathekile bantwana abangamankazana.
Sixoxe njalo lo mnumzana Mishek Ngulube owenhlanganiso yemhambi Children's Fountain of Hope.
Lathi sikhonapha siyi-organization silama challenges esihlangana lawo almost daily. Abantu bebuya abantwana bengahambi ezikolo whether from primary school to secondary school kusesikhathi kwenzima ukuthi umntwana ekhaya esuke esikolo ngoba lapho ahlala khona nokudla kuyabahlupha abantwana besibe khathazeka izihlobo sezizama ukuncedisa mbe sezithatha ezinye sezisenzela ukuthi zihlale labo kodwa kube nzima njalo ukuthi bahambise esikolo ngokuthi i-school fees abasikwanisi.
Umzali umnumzana Telephone Sibanda umhlali weVictoria Falls uthi ilanga leli loba belinanza minyaka yonke kunengi okusilelayo ekukhuliseni amantombazane.
Ukukhulisa umntwana wenkazana kunzima ngoba ngitsho nginabo abantwana abangamankazana labazukulu ndabo. Yazi indlela esihlangana lazo ezinzima kakhulu kakhulu kulaba ngani base kuma-grade 7 kusiyali. Lezi mali eziningi eziyase zinide ebantwaneni kodwa uhlupho esilalo kasila mali yokubancedisa.
Uphenyo olwenziwa ngabohlangothi lukahulumende olwemfundo ephansi lwaveza ukuba ngomnyaka ka-2023 abafundi abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4557 bazithwala iningi labo lingabafundi bemaphandleni. Ngalokhu abe-UNICEF bathi sekuyisikhathi ukuba amazwe abambane ekuxhaseni umntwana oyinkazana. Indikimba yalonyaka ekunanzweni kwelanga leli ithi Girls Vision for the Future. NginguNokuthaba Dlamini weStudio 7 ngiseVictoria Falls.
Siyazizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isicoco seNobel Peace Prize siphiwe inhlanganiso iHidong Hai Jongkyo ebona ngenswelo zabaphepha kuma-atomic bombs aphoswa ngale Melika ngomnyaka 1945 abulala abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 1200 kwele Japan. Ele Cameroon lithi akusavunyelwa ukukhuluma ngeminyaka yokuzalwa kamongameli Paul Biya osebuse ilizwe leli okweminyaka esikaphose amajumi amahlanu 49. Useneminyaka yokuzalwa engamajumi ayisithiyagalolunye lanye 91. Kubikwa ukuba uBiya usehamba engani kubhekana lesithunzi sakhe ngenxa yokuluphala. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sizwe imibono kahulumende weMelika.
Elemelika lele Iraq asememezele ukuthi amabutho amazwe achiyeneyo akhokhelwa ngelemelika abelwisana leqembu le-ISIS e-Iraq lakwele Syria azagqiba lumsebenzi ngompandula 2025. Umbiko owethulwe ngamazwe omabili uthi inguquko le izaphathwa ngendlela ezakwenza ukuba amabutho ase-Iraq eqhubeke ethola usekelo olwaneleyo lokwenqabela i-ISIS. Sokuleminyaka elitshumi iMelika ngemva kokucelwa yi-Iraq iqoqe umanyano wamabutho okulwisana le-ISIS. Yona eyayisenza ubudlova obumangalisayo ibulala abantu eSyria lase-Iraq. Ekhuluma emhlanganweni we-D-ISIS Ministerial osanda kuqhutshwa, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthe umanyano wamabutho lo uphumelele. Wazisa lokuthi inani lamazwe aphatheka kulolu hlelo lakhwela lisuka kutshumi lanye 12 laya kumatshumi cishe ayisishiyagalolunye 87. UBlinken uthe ngo-2017 umanyano wamabutho wadiliza iqembu le-ISIS e-Iraq. Eminyakeni emibili eyalandelayo senza okufanayo kwele Syria. Savimba imizamo ye-ISIS yokwakha isigodlo, futhi eminyakeni emihlanu edluleyo, sibambene, sisebenzise amabhiliyoni lamabhiliyoni amadola eMelika, ukuvuselela izakhiwo lokuqinisa umvikela endaweni ezadilizwa yi-ISIS. Kodwa, siyazi ukuthi umsebenzi wethu awukapheli. UBlinken uqhubeke esithi, lesi yisikhathi sokungahlaliseki e-Middle East. Kubaluleke kakhulu ukuthi siqhelise imizamo yethu yokuqinisa ezomvikela emazweni agoqela e-Iraq lase-Syria ukuze senqabele amaqembu ezidlova afana le-ISIS. Ele-Iraq lizathatha umlando wokuvimba i-ISIS ukugxila futhi impande kuleli lizwe, kutsho uBlinken. Elemelika lizaqhubeka lilwisana lobudlova kwele Iraq lakwele Syria liphandle, kungakhathalekile ukuthi okwesikhathi esinganani inqe kulesidingo. UBlinken uqhubeke wathi, okokucina sizaqinisa ukusebenzelana ndawonye silwisana lengatsha ze-ISIS endaweni eziphandle kwe-Middle East. Emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa, amaqembu alobudlelwano le-ISIS asegxile impande. Lokhu kwengeza ingozi evele ikhona, evela kwamanye amaqembu afanayo. Umnumzana Blinken wazise ukuba iMelika izanikeza izigidi zamadola ezedlula ikhulu $148 million. Ezasetshenziswa ukuqinisa imingcele lokulwisana lobudlova e-Sub-Saharan Africa kanye lase-Central Asia. IMelika izanikeza njalo i-$168 million ezasetshenziswa kunhlelo zokuletha ukuhlaliseka e-Syria lase-Iraq. Lesi akusizo sikhathi sokuyekethisa, kutsho unobhala Blinken. Sokuyisikhathi sokuphinda sizibophezele emsebenzini wethu ofanayo okunqoba i-ISIS. futhi siqinise ukuvikeleka okukhulu lokuzinza kwabo bonke abantu bethu.
Le yimubono kahulumende weMelika.
Isikhathi sokuzwa imibono yenu ninabalaleli beStudio 7 elisethulela yona ngeWhatsApp.
Hallo, hallo, hallo Studio 7. Thina sikhala ngabantu babasebhambazi la amasotsha. Hey, maku ngudisemba basithathela imali eningi kakhulu la. Lizame siuthi linganceda amasotsha laba basithathela imali sibile bhambazi emaitengwe lapha sesizwele. January maku ngojanuary sibuyela ngapha bayathatha ama-100 babefuna ama-300. December ikakhulu special kudisemba kakhulu like linceda ribona ukuthi lingabayenza njani abantu laba kamnanga khona.
Salibonani kuStudio 7. Ibizo lami ngufanyana Ncube, ngihlala eWangi District eMabale Village Masikili kanda kuka siphephela. Yes, let's go to Rapa is a Pelamanzi. Scotch is a Pelamanzi, really. Let's go to Donsa Masola. Swamas does a poor miniature. So Australian Z must be twins, the Mogoti, as well as the Otis, you see, Kumbe, the singing Zan. Over Tessi, Lapiska, Unamanzi, Kukwanama kilometer, Mona Amata, Tumbamane, Kachana Civil OT, evening late to Australian Zim. I was Mona and JB and Bona by Sugar Baby and Gonuana, the Bopi to Antibetos and Mona. Tinning, I see, I have a singer as Mona who would look to borrow all Kuruma. We go to Silas, the reporting way, Nizagana, leave a link to Elogus, Valabanga, the points with it, Umbi, who have been in the one I want to wait to points with it, the Queen Minister to the total business in a man's when I allow our mile.
Benija Studio 7, Alutawa Studio 7, Zaizali 4 million in a city of Kogulawa. The people who put on the peer. The one who was a walking, because you are going to India, you are going to go to Taiko, you are going to Malaya, you are going to Malaya, you are going to go to the Sevens. Why was the Sevens about the Sevens?
It is a long game because my little sister. Ya ningabangali lingamangali ngalokho kwenzakala ekhaya kokutshontshwa kwezimali lingashoni lithola nzima abantu bakomthakazi lingathwala nzima lento le uhlelo lozano lolo inkunzi siyayazi thina siyayazi asiyifundiswa izano inkunzi siyayazi akusiyinkunzi kuyani laphayana nje ngamaka siyayonana bazothatha imali yana ngendlela abazitshela ukuthi bona bahlakamphile kanti sibabhekile akusiyinkunzi yana abantu bakithi lingashoni lithwala nzima.
Studio 7 njani lonke basakazi divule lawe thoma record njalo kusihlala sifaka lengafaki nje sifaka abangani bethu but mina ngizange indaba nale abantu othwa batshontshile ukuzeni imali amapolisa wona khona esiba namhlanje cabanga ukuthi bebambana ukuze bebambe izigebenga behlala bekhuluma njalo sonke isikhathi uma kutshontshwa imali akulancedi into abayikhulumayo kanti bayazana bona into zabo abazenzayo khona ndabona abasebenzi emabhenki.
Abo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
Bitchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Kulibhiki uhlelo Was a Friday silomculi wengoma zokholo uFayos Pepe. Njalo ongumfundisi kobulawayo usekhiphe idlalade elijayelithi sonqotshelwa. Azweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Ngempela lamhla lomculi ongumpheki wemculo eTheneyo encedza abanye abaculi abacindezelayo kuye imculo yabo. Siyakwamukela mfundisi.
Salibonani balaleli, igama nguFinos Pepe, umculi wengoma zokholo lomshumayeli wevangeli njalo. Ngaqala ukurekhoda i-first album ngo-2016, ngilokhu ngisaqhubeka njalo ngisenza umsebenzi kaThixo. onguye wangikhulula ebugqilini kwasathani engangene kimi.
Upepe ukipe jaraji la kehelicha alibiza sonmochelwa Ingazana labanye ukulipheka
Le album esiyiphetheyo iqala ukuphekwa eminyakeni odlulileyo 2023 yazi yaphela kuwona lo umnyaka irekhodwe eVelocity Records Zimbabwe recording studio ngisebenze lo Patrick Nyawumwe as my sound engineer kuma backing vocalist bengilo nkosikazi wami uMrs Bebe lo munye intombazana okuthiwa ngoRopha Fatso Madungwe.
Ntuba namukela njani idlalade leli Bebe?
Le album ethi sanqotshelwa ikhutshwe mhla ka 30 August kuwona lomnyaka 2024 njalo hayi abantu bayamukela kakuhle sibili bayajabula ngayo.
Manje njengomfundisi ngabe uyatholakala yini kumakhasi okuzilibazisa yabalenjini be internet?
Ku social media ngiyatholakala ku YouTube, ku Instagram, ku Facebook la ku TikTok. At Finos Bebe. Ubebe wangkona ngu BHEBE.
Umfundisi Finos Bebe kachumayeli kubele kawenu ya tula. Mwenye besila ye kuchelo waza. Waza Friday na msanje. Bela sonto eldegini longe. Ika mna mwenye ezwe Jesus man.
Savumi sibongile kakhulu eza Jesus Sibanda ngomculo lo okhona. Ngikula doctor ingakhohlwa ukuluma ngodaba lwamantombazana lwe international Day of the Girl Child. Hayi olubalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Libe le mpela viki emnandi. Silale ngola mhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.